sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge lami uThanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-16 Lwezi 2022 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kazange amtshele ukuthi ngubani owamithisayo. Silengxoxolaye
ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wawekile esesithwele wangizitshele ukuthi uzithele but ukuthi umithiswa mbanda ukhonakhona wakwa.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalithumi lane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalele iParliament umnumzana Job Sikhala laye akhululwe.
Politically abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bensulwa ezimehlweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe.
ELeRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba akwele Poland elilunga lomanyano we-NATO osekungabangela ukuthi amabutho amanyamazwe angenele kumpi yele Ukraine.
UBiden ukhanye ngani njalo sekhulile, ezinye izinto kasazicabangisisi, mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kayizange amtshele unina ukuthi ngubani owamithisayo. UConfidence Msimanga ubelethe kuhle kwathi ngemva kwamalanga amathathu esekhululwe esibhedlela sempilo Central wasebhubha kungazakali ukuthi ubulewe yini. Ubekwe ekhaya likanina esigodini ngesonto. Unina unkosazana Precious Msimanga usesele enakekela amawele la emzini wakhe emakhokhoba kobulawayo. Ugeina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe loMasimanga othi uConfidence uze wabekwa engakhulumanga ukuthi uyise wamawele ngubani, ngalokho usedinga uncedo lokondla abantwana laba.
Ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wawekile esesithwele wangizitshele ukuthi uzithele but ukuthi umithiswa mbanda ukhonakhona wakwa. So ngasenzi ukuthi akungcono ngimgcine kunjalo ngatshoni ngimkhingela kumbe impopothela sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu. Ngase ngimdingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayehlolwa ayebhalisa. Ngasekhaya ePlaabuthi nasuka khona ngale esevuvuka inye lekhaya into i-BP ngabelaye ngathaba obulawayo wazothola ivocha kucouncil. Wahambe emzibili yase ekliniki bamtransfera to impilo baselethithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazange aye kulebha kodwa wazange aye kulebha sekazilebha.
Ubese le nyanga ezingaki ezithwele?
Bekumele abelethe mhlaka 20 November basebe-operate mhlaka 1
udubo
1 November
ngenxa yokuthi bevuvuka inyawo.
Bathi i-BP singalimaza abantwana or ilimaze mina, so basebefithi i-base option ukuthi bango-operate ngathole meleni isikhathi sakhe sokuhlelisa.
Wasebeletha?
Ewe, wase-operatewa-ke. Wenziwa kahle i-operation bamgcina 3 days khona kale sempilo. Wazophuma esibhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi. Udokotela sewathi i-operation yakhe yenza kahle. Avukele nkinga ngoba akazange abathumbe ikhanda kumbe isisu kubuhlungu hhayi. But bezela ngabhubha ngalo wakho ntambama nje akulezi nasixa kuthi avaleke ukuphela umoya nje from nowhere. Angazuthi wahamba njani papa. Samthatha samfaka imoto nisahamba naye empilo. Singene get lento ngibe la wabethemina kwaphansi akagathuli treatment
manje bahlola yini odokotela esechoni ukuthi babone ukuthi kuyini okumbulele
bahlola manje sathi sesidinga ukuthi wasichazisele kahle siyabona bavona ngoba ibabhale isikhasa manje ukuthi thina sisi understand kahle kahle sine asi understand kahle ukuthi bangathi kuyini
hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo abantwana ke banjani ngaba yini
namankazana bona abantwana baziphilele ngamankazana
awu bakithi ulabanye abantwana wena mamsima
ngilayo le-5 years khathesebeni nabayi-2 kuphela ngilayo le-5 years khathesemncane la
kuyini usizo ongalucela ebantwini abantu abanganceda ngalo
iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathiwamba athengele i-9-1 yabantwana lonami nje ukuthi nginje ngoba bengizithengisela phanje ngithengisa amatamatisi manje sekuyabanzima khathe sengikhayela abantwana ngapha lokudla endlini imali yerenti lalo mina isikolo next year nalo grade kumele ku-CDA so ngapha sengikhayele laba abancane langapho ukuthi ngikhayele ukuthi ngiphume phanje ngiyethengisa futhiavuli njela ngikwazi ukuthi ngizenze
ungatshela abalaleli ukuthi utholakala kuziphi inumba uzikhulume kabili lezo namba zakho
ngitholakala ku 0777 400 509
so phinda njalo mamsimanga
sezingaba yi 3 400 500 509
alo ke ngunkosazana Precious Msimanga obexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esemukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumi lane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalele ePhalamende umnumzana Job Sikhala laye ukuthi akhululwe abasekeli be-CCC laba bakhululwe inkantolo ye-High Court nge-bail izolo kulandela ukubothwa kwabo kunyanga phose ezinhlanu ezedluleyo ndawonye lamalunga edalela ePhalamende amabili umnumzana Godfrey Sithole lomnumzana Job Sikhala usithole yena ukhululwe laye ngebail ngeviki edluleyo abantu laba babothwe ngonhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime Ivandla lesisi lithi abalokhe bevalelwe ngusikhala lo Felix Biri yena oyekhululwe ngebail kodwa waphindwa wabotshwa ngeviki edluleyo uChamisa uthi usikhala laye kumele akhululwe ngokuphangisa uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lesisi umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ukuhlukuluzwa kwama-political prisoners kuvele kunjalo ntungameli ngingakhuluma-ke muva ngathi mina abantu laba bafuna ukuxega abantu ukuthi igcine selikhuluma ezinye izinto ezinganisa lokucabangelana phakathi so yikho ukwenza kwepolitiki ngizwa kuthiwa umuntu yi-political prisoner ama-political prisoners abisa ama-circumstances alabo ababe bekhethe i-judiciary ukuthi abe nenkulumo ayikhulumayo ebantwini ukwenzela ukuthi abantu bahlale besesaba njalo babe bekwenza njalo stegadi ngoba babe besenzela ukuthi abantu babonisise ukuthi bona yibo abakhetha ijudiciary baza kwenza ijudiciary yenze izinto ngendlela eziyabe zihambelana nokuthi ipolitiki yakho yabo injani on the ground so yiyo into esina sikhuluma ngejudiciary capture njalo sikhuluma ngo-political prisoners yikho esikukhuluma enkulumo ngoba mhlawumbe abantu abayibo kufanele ukuthi ngabasejele babhadla ejele kababotshwanga ngoba yibo abaqala umsindo wonke umuntu wazibonela kusenzakala into eyenzakale nyathi ukuthi labo ababoshwayo ngabantu abaretaliyeta muva kokuthi bona babeqondwe bafika bahlukuluzwa nabantu esakubona-ke kumabonakude okunye esakubona kuma-WhatsApp asonto efihlakeleni
sikhuluma nje kule qula le-Commonwealth elisezimbabwe elilande ukuzehlola ukuthi ezamalungelo ziyahlonitshwa yini okungenza ukuthi iZimbabwe ibuyiselwe ku-Commonwealth abanye bathi abakhululiweyo laba be-CCC uhulumente ungabayenzele lelo qula ubona ngani kulokuhambelana kulobudlelwano
uyahambelana yikho
ngikhuluma ngokuthi laba bantu ngama political prisoners ngoba into naleyo engisho ukuthi kule political communication eyenzakalayo la. So ukuthi politically lo okwenza ekwenza ngivumelana nabo khonokho ukuthi politically ke abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bemsulwa ezimehlweni abantu abangahlani lapha eZimbabwe. Ikho ngiqale ngikuexplaina ukuthi abantu laba bakusho njani ukuthi vele bona ngama political prisoners ama decisions aza kwenziwa ngenxa ukuthi judicial structure azaba le political connotation ekhuluma ngalokho ekhuluma ngayo kanti sikuyafakazela lokho ngikuza ngona ukuthi ukukhuluma le commonwealth kodwa ayisikuthi abantu abanaba lamacala bese
usikhala ubona la ephuma maduze yini
umuntu political prisoner kuyadependa ungahlala iminyaka ungahlala izinyanga ungahlala amaviki ungahlala ilanga lodwa ungangangeni le story scene kumbe ejele kodwa uhlele ukuthi ikhothi so kuyadependa ukuthi ke lo onguye okontrola ngobamba izintambo ukuthi njengoba sikhuluma ngejudiciary ecaptured ufuna kube umuntu uphume kunjani kodwa osalayo uvele uzaphuma ngoba yena icala elinayo.
Hello ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Amadolobho amaningi elizweni asethwele nzima ngodubo lwezidakamizwa. Kobulawayo kubikwa lolu dubo luyaphambili njalo kubikwa sokutholakala abantu enzikini yedolobho abathengisela abantwana besikolo lezi zidakamizwa ezigoqela umuthi wokukhwehlela lempupho ebizwa ngokuthi i-crystal meth ngesiNgisi. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zithi labo abathengisa izidakamizwa bayaziwa nguZulu njengoba bethengisela obala emphakathini kodwa bengabotshwa. Ugeina Kumete weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udubo lwezidakamizwa asiyonto entsha koBulawayo, sike saba lo dubo olubhahlile kakhulu ikakhulu eNtumbane. Siphinde sibe lolunye udubo ikakhulu emalokitshini lawa ngentshonalanga yedolobho lakoBulawayo, sigoqela oluvivi ogwabalanda laphana ufica ukuthi lalapha endaweni okuthiwa kuwo-60 ungawusegwabalanda laphana abantu bayakhuluma ukuthi hhayi izidakamizwa ngisakavuke umchilo wesidwaba. Kodwa ke ungakunanzela kakhulu kakhulu laba bantwana abahamba ezikolweni esingathi ngama school going age groups, iningi labo livamile ukuthi lisebenzise izidakamizwa ezigoqela imbandi, ezigoqela bona labo bronco, zigoqela ombarura kusehla kusiya khonayo. So udubo lwezidakamizwa ludubo selubhahlile kakhulu edolobheni lakwamanye nje amadolobho angaphandle kwaBulawayo. So ke esikwenzayo ke njengenhlanganiso ikuthi silogatsha lwezabatsha abeyouth abayibo-ke abaqoka imihlangano bekhankasela ukuthi abatsha bananzele ukuthi kusasa lisezandleni zabo, akumelanga-ke basebenzise lezi zidakamizwa. Sibese sisebenzisana njalo futhi labo lonzindaba ukuthi sipapathe besiveze sobala imihlupho lezi esihlangana lazo ezezidakamizwa. Loku kukhuthaza bona abazali ngoba abantwana abesikhuluma ngabo ngabantwana abasuke emizini etshiyatshiyeneyo. Kungumlando wabazali, kungumlando walabo abadala abakhangela abantwana ukuthi babakhuthaze njalo babatshengise indlela. So siyinhlanganiso-ke sivame ukuthi nxa sisemhlanganweni yethu sixoxisane ngakho khonokho, sikhuthaze la malungu yethu ukuthi abhodabhode ezindaweni ezitshiyeneyo eveza uhlupho lwezidakamizwa lolo soluphe lwathi chithisaka koBulawayo. Njalo-ke sikhuthaza la mapholisi ukuthi nxa bethe umkhosi waba khona ngoba esijali ukukwenza ukuthi kwakube lama-demonstrations kakhulu ngakhaya eNtumbane, kube lama-demonstrations amaningi, izakhamizi ziphakama ziveza ukuthi lapho abantwana bathwele nzima, kulabo mama ababathengisela amasikozi alawa zidakamizwa, kulabo mama ababathengisela izidakamizwa zisegcekeni njalo njalo. Kodwa-ke amapholisa lanxa ayatshelwa esikhathini esiningi, kwezinye izikhathi kawasukumeli phezulu okugcina kusenza izakhamizi zicabange ukuthi mhlawumbe lazo lawulawa amapholisa lesandla khonapho ku-6th Avenue ukuthi amapholisa apatrola nsuku zonke, kodwa esikhathini esiningi laba bantu abenza khonokho kababotshwa. ukugcina kwenza ukuthi izakhamizi zinakane ukuthi mhlawumbe amapholisa lawa alesandla kukholokho. Singathi ukuthi wonke, kodwa-ke bakhona ngoba siyakwazi ukuthi ine-basket of ama-fruits vele abakhona amanye aholileyo. So-ke siyakhuthaza ukuthi umphakathi usukumele phezulu sincedisane singumphakathi ukuze sinqabele lolu dubo olukhona sokuthela bathi cithisaka olwama-drugs, ukwenza ukuthi abantwana bakhule baqeda izikolo bakhule babe ngabantu abazaba ngabantu abalekusase eqhakazekileyo.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa uthi lanxa besemukela inkulumo zokuthi leZimbabwe libuyiselwe kunhlanganiso yeCommonwealth, isiqubu esiphansi esenziwa ngaso siyasolisa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iKomishini yezokhetho eZEC ithi izamangalela inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphatshelu emapholiseni ngoba linhlanganiso yangena ebulenjini bekhomishini le ngokungekho emthethweni. IThimphatshelu yona ithi ubulembu bezek abuvinjwanga okubalula ukuthi umuntu azingenele santando. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njalo Studio 7 ogawele bengakhuluma injalo lo Joseph Achuko bengakhunjani nasithwelezi mabe emathebelendi abakwazi emathebelendi sithwelezi bemadorobheni emakhaya bengakhuluma injalo abadala laba bakumasaro basivuselwe lapho bathi ilizwe liright emathebelendi abantu badubeka abantu abasebenzi ngabe emalokitshini yebonto abantu badubeka nje hambe kumalokitshini ngabo-10 wantantu babehlezi emabritshini muhambe ngabo-5 ngabontantu babehlezi njani abantu bathwele sithwelezi medorobheni emadorobheni lapho nxa ogawule lo Joseph Achuko mabesithi e ilizwe linje linje liright kwigawulekele khonoko abantu bechocho badubeka thi abalandlala yanaje etshorotshi besetshorotshi izolo abantu betshotsha balakudla ngitsho batshethi kathi ugawule bathi gawule yasigumanela sikwazi ugawule ngumuntu onjani gawule uxolela abantu bakini gawule xolela abantu gawule abantu sebediniwe ngayo gawule akuxolele abantu gawule yekela ukukhulumela abantu amanga zikhulumele lakho isayidi wena yekela ukukhulumela abantu ematopo labalatshaya abantu vela selithandi thina ematopo asilithandi lalivotela ukuthi lasitshaya lasithethi usei
salibonani salibonani kustudio 7 alibingelela abasakazi abahle ngiyalibingelela lonke mazimbabwe amahle bantu abahloniphekayo. Lo mbono la bona abanye abantu bathanda ukuhlala nje sonke isikhathi bengaba-opposayo kodwa bengananzeleli ukuthi into abayi-opposayo kuyo. Ake sikhangele nini impilo esikiyo, sikhangele impilo eziphilwa ngabantwabenu. Kambe nxa ungathi wena ubona ukuthi abantu abaningi bayagijima bakhanye nempumalanga wena uphambane labo ukhanye nentshonalanga, kukhona kambe oza kuzuza anje ulahlekile. Ake sikhangeleni lapho kuya khona iningi sikhuphe nizani le embusweni bantu bezimbabwe. Ngiyalicela lezi ndaba zokuthi besikhuluma ngamashona lamandebele into ezakudaladala futhi ezingasebenziyo zenza ukuthi sicine singalamngqondo emele ukuthuthukisa ilizwe lethu. Sihlale kuphela sisilwa ngokonoku ukulwa ngemihlobo okuyikho kwenza amanye amazwe fice ephumelela ngcono okudlulathi. Ake sizameni ukucabanga bantu bakithi, yekelani imicabangweni le yabo madebele mashona mtwakazi kwatezi nangiyona laphana umfana akangeni
eStudio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Ye hayi mina ngisazwisisi lami nge-United States ngokuthi yona uma kuyikuthi kukhali i-CCC ma kukhala uChamisa iyasukuma iyasabela, kodwa ma kukhala thina komthwakazi ayisukumi ayilaleli i-United States. So that is why mina ngibona ukuthi ilesandla esikhulu kakhulu kugugrawundi ngoba thina uma sikala ukuphakamisa isikhalo sethu segugurawundi ayivele ayisiphenduli iyophendula i-CCC iyophendula uChamisa kuthi ukuthi iUnited States yona ngokwayo iyo erongo khona la ngoba itatisayi why iUnited States ingangeneli endabeni yethu uma sisithi sifuna ukulungisa indaba yegugurawundi iUnited States ayingeni ngani kuthi ukuthi iyo eyayiphathisana lomgabe eyayibambene nomgabe besendi gugurawundi United States leyo yazi United States mina ngiyayenyanya that is why ngingafisanga nokuya kuyo ngiyayizonda ka ngiyalizonda kabile lizwe leli izwe leli liya ngilizonda ukufa ngangifanele ngiye khona eUnited States kodwa ngokubona izenzo zakhona iUnited States yabambana namashona ukuze iqedise izwe sakomthwakazi ye ngiyabonga
Studio 7 yakunyelela abasakazi ngokabahle ubingelela ngumpande eplumsi ubingelela kakhulukazi uGaino Said ngithi ngimthanda wayezifunda izindaba ngezizwa different abantu bayamangasa kakhulu abakhuluma ngeMthwakazi Republic Party bethi ifuna ukuhlukanisa ilizwe hayi bantu bakithi sondelana eduze neMRP ngizokwazi ukuzwisisa kahle ukuthi iyini yona nenhloso yayo iyini MRP yayihlukanisa ilizwe ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ayihlukanisa ilizwe so uma ukude nayo ngeke ube kwazi ukuthi kahlehle kwenzakalani ngiyabonga
Salibonani ma VOA indebele amahle libingelela ku studio 7 lapho basakazi bunonke nje lingabe lisiphathele imsakazo lapho ku studio 7 ngisithi salibonani libingelela nginithanda nonke ngoba likhethe imhlobo kunje nami ngikhuluma njengamanje kuyacaca ukuthi alingikhethanga ngoba niyayizwa le audio engishoyo lana mina into engayisho ngakhuluma kakhulu ngalaba abakhulumela izanu PF laba uchuma nalogawule lo masingabasoli laba bantu laba bafowethu masingabasoli ngoba laba bantu bakhuluma mhlawumbe into eyabibhalwe phansi ukuthi wena khuluma uthi wena ukhuluma uthi mhlawumbe umbhobho babe ufake endlebeni noma ngithi isibhamu babe sifake endlebeni ukuthi vele once nje phambuke khuluma nje into engekho bambonisa omunye abemkhombe ngesibhamu endlebeni omunye emkhombe mhlawumbe ngesibhamu emlonyeni omunye uyabe embambe ngekhala nyake ngizwe mayekhuluma lapho ugawule ngani unokuthikathikaza kancane kusho ukuthi uyabe sefuna ukulahla mhlawumbe amagama ngezinye indlela bengithi ndlulise nje khona lokho singabasola singabasoli laba bantu bayasetshenziswa ngiyabonga
phinda njalo futhi lilalele kuhle bantu besekhaya igama lami futhi ngilishiye ngomuzi khona inkomo futhi ripanda bentaba khona besigabenzeka njana ngaphansi kwentini mabhiwa yatho futhi ngiyamvumela ubudasi ujahalo othi yena wayeyiteyezano konke okwakusenziwa izanu yakwazi and uqinisile kaqambe manga la bantu banaba abahlala emapulazini abazithi ngamahoveti ayisiwo mahoveti wamampela ngamasela engamasela njalo ngabantu abasuka kumaseayo abasuka kumasedi abasuka kumapholisi ngikhumbula ukuthi kumanjalo ngoba usotsha lona ngokwalo amboni ukuthi lungafikela kuze nezinto ezinjalo hhayi lokho kwenziwa ibanabo abantu embabiza amagama abo njangemisebenzi yabo yibo bathona bechathamisa abantwana babantu ezihlahleni bebafundisa umkhuwo ongasiyo ozokwenza mabuye baphile impilo ezima kakhulu emhlabeni kodwa bebasebenza benjalo akulalo lithaba lezuzayo nangujahu uyafakazi babe sidlimbuzi zabantu so yena obathembisa khona obanika khona yikuphi uqinisile sibili yikho lapho kufela khona ilizwe lasekhaya leZimbabwe livula ngabantu banabo abazithi bona sebengozani PF kodwa bengasozani PF kungezehluleki ezehluleka emini ilanga lishisa zehluleka lezi zehluleki zehluleka emini kwehluleka khona lokuthi avuse umuzi ngowakhe kodwa amandla okuganga ulawo ngiyabonga
lathi siyabonga lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika eleRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba kwele Poland elizwe elililunga lomanyano we-NATO osekubangele ukuthi amabutho amanye amazwe awenhlanganiso le e-NATO engenele kumpi yele Ukraine. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi uhulumende we-Russia uthi lokhu ngamaqhinga okumninda ngodaka ukwenzela ukuthi impi esaqhubekayo ibukeke ikuzinga eliphezulu ngoba iPoland lilunga lomanyano we-NATO. Elemelika kanye lomanyano lo libikwa lisithi lisahlolisisa loludaba. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Number one, into leyi okuthiwa yenzakele ePoland ayikabi le proof etshengisa ukuthi kuliqiniso lokho ukuthi kwenzakele. Siyakwazi ukuthi iNATO isike yakhuluma ezinye izinto ezi-fictional, eziyi-story ukuthi take for example bathi Libya baya enforce i-no-fly zone ukuze beprotecte abantu. Kuyikuthi bona babefuna ukuthi bekhiphe or bebulale uKhadafi. Base behamba e-Iraq bathi kulama weapons of mass destruction, kuyikuthi bafuna ukuthi benze okunye including ukubulala uSaddam Hussein. And khathesi nxa bekhuluma ngokuthi kule nto enjalo yenzakale ePoland asela qiniso ukuthi yikho yini kumbe kuzindlela zokuthi beqalise enyimpi ukuze beqalise ukuthi bona njenge-NATO be-attacke i-Russia, which is very dangerous. I believe ukuthi i-NATO kufuze ingaqalisi ukuqamba amanga njalo ingaqali ukuthi izame ukwenza ekwenze emazweni lawa njengabo Libya labo Iraq.
Sikhuluma nje ele-Russia seliphikile ukuthi sehlakalo lesi senzakele. Ubona ingane kuhamba njani lapha njengoba iqiniso lizavela?
I-Russia ingabe ikhuluma iqiniso ukuthi abakwenzanga lokho njalo akwenzakalanga. Njengoba senikhulumile ukuthi hayi i-NATO ayisiyo inhlanganiso yokubumba i-peace yomhlaba, inhlanganiso yempi, inhlanganiso yokulwa lamanye amazwe, inhlanganiso esetshenziswa kakhulu nele-America ukuthi ilwe, ichaye, idelele, ihuquluze even umnotho wamanye amazwe. So i-Russia ingabe iqinisile ukuthi hayi ayikwenzanga lokho ngoba i-America ifuna ukusebenzisa izinto lezi as a justification to start impi against Russia, which is really dangerous. I think uBiden kufuze ekhuzwe, and uBiden ukhanya ngani njalo sekhulile ezinye izinto kasazicabangisisi. Amboni ukuthi usesele capacity, mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this. Njalo iPoland awufuzanga ukuthi iqamba amanga igcine ifaka umhlaba ku-risk.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwelebhilitane.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Yebo, isikhathi so esesidliwe ngumakidi, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Uthi kazange amtshele umntwanakhe ukuthi ngubani owamithisayo. umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalichumilane ufuna umeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala laye akhululwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.